akula maphilisi ezibhedlela njalo akula mithi yonke nje eqathekileyo ukuthi umuntu asizeke mayeke esibhedlela elohlupho okumele lukhangele ngokuphangisa. So imikhuhlane enjalo labantu laba abasuka kuma-accident nandani yithi imithi eyakuyikhangelela ukuthi umuntu kumele ithole nxa uqalisa ukumbona yimithi engatholakaliyo. So odokotela babonile ukuthi umsebenzi wethu usunzima manje ukuthi abone umuntu egula imithi ingatholakali esibhedlela. Ngakho bathe kungcono sike ziphumule nengigamele isikhathi sokuthi isikhangelisise sibili lasengakwanisa khona ukuthi ingena ngokuphangisa incedisa ukuthi abantu beqhubeke bethola amaphilisi kuhle ezibhedlela.
Umi njani umumo wokusilela kwemithi lamaphilisi okhuluma ngawo ezibhedlela? Akusiphe nje umzekeliso wamaphilisi asilelayo.
Kulamaphilisi elapha ithukela kuthiwa yi-diabetes. Kulamaphilisi elapha umuntu oyelayo kuthiwa yi-epilepsy, ama-seizures. Njalo kube lamaphilisi kulabantu abane-BP, amaphilisi anjalo. Kulabantu njengabantu abalemkhuhlane ye-diabetes babuya kumele bethathe ngokuphangisa. Izinto zona ezikazitholakali, even amanzi nje, ama-fluids, kodwa ama-IV fluids ayahlupha nje ukuthi atholakale.
Likhala njalo ngodaba lweholo. Kahle kahle lifuna ukwengezelelwa lithole okunganani?
Esikucelayo ku-government ukuthi ilalele lokhu esavumelana khona kudala ukuthi yona kumele isibhadale i-currency esavumelana yona ama-US dollars. Then kunjalo bephinde bekhangele ezinye izinto esavumelana nazo njengokuthi ama-on-call allowances ethu increase asiye ku-$10 per hour, khathesi aku-$7. Njalo okunye okuhluphayo ukuthi odokotela labo sebethole nzima ukuthi bethole i-fuel yokuya emsebenzini. Udokotela uselala ekumabusuku.
Kwezinye izibhedlela sizwa kuthiwa libhekane njalo lodaba lokusilela kwama-gloves sivisawo, impahla yokugqoka nje ezandleni ukuze lenze umsebenzi kuhle. Kuliqiniso lokho?
Kuliqiniso. Engakutsho nje ukuthi izibhedlela zethu kazinalutho, kazinalutho. Kulabodokotela nje kuphela. Izinto zokusebenzisa kakhulu yizinto esizikhalela zona i-government isinike ukuthi siqhubekele phambili sisebenza kahle. Abantu besizakala.
Lingaba selidinge ukukhulumisana yini lo hulumende?
Ya, lokho kumelele ukuthi sizohulumende ukuthi yena uthini ukuthi siqhubekele phambili. Okwamanje asikezwa lutho.
Ungathi kungaphi kahle kahle kukuziphi izibhedlela lapho okulodubo lokukhalala umsebenzi kwabodokotela lo? Yiziphi izibhedlela eziphathwe kubi?
Izibhedlela ezinkulu elizweni kuthiwa ngama-major referral centers, kumbe ama-central hospitals, odokotela abaningi bamile ukusebenza. Okwenzakalayo okwamanje ukuthi kuncedakala laba ababuya bephathekile kakhulu kakhulu, kodwa iningi labantu nje alisizakali kulesi sikhathi ngenxa yokuthi akunabantu esibhedlela.
Bakhona dokotela abathi ukukhalala umsebenzi kwenu lokhu kuzaphazamisa kakhulu izigulane ngoba uhulumende sekuthilo ngaphambilini ukuthi akugalayo imali. Ungathini ngalokho?
Esikuyishiwo sazwisisa ukuthi uhulumende kalayo imali, kodwa esicela uhulumende akwenze ukuthi afake impilo zabantu phambili. Yona le imali ekhona kayifakwe kodwa abantu bephile, yinto esiyicelayo.
Imithi esetshenziswa ngabantu abaphila legciwane le-HIV yona iyatholakala yini?
Abaningi bebeyithola but amaphilisi kumele ebelokhu ngani ngawemkhuhlane we-TB.